sandleni sakho baphi imali kulesikhathi bangasakhali ngicela ubusise bazali bami nabangani abolabi babambe sandleni sakho baphi imali kulesikhathi bangasakhali angisafuna ukukhali.